unkosazana Catherine Chandiwandirira oncintisa ku ward 8 eUnyani emele ibandla le Citizens Coalition for Change uthi abantu laba bachise impahla emzini wakhe bemethusela ukuba bazambulala engikela ukusuka esigabeni lesi.
Asenelisanga endlini. Bathi zingabuyi endlini babuthene khona. Sifuna ukuvikelwa. Bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona. Abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu.
Ukuhlukunyezwa kwankosazana Chandiwandirira kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bethwalise nzima amalunga e-CCC umnumzana Love Mochi Loputsa oncintisa kukhetho lwamalunga edale ephalamende eUnyani uthi bakhathazekile ngokwehlele omunye wabo.
We have noted with concern yesterday's events where
siyadana ukuba abantu bezanu-PF babuthene endlini kakhansil yena ubevela egqero emhlanganweni wethu bathi kasuke endlini yakhe ngoba usengowe-CCC.
Ummeli webandla leZANU-PF eUnyani umnumzana Dungai Mnangagwa uphikile ukuba abasekeli bebandla lakhe yibo abenze udlakela lolu.
No, asathi. There's no such report.
Akulanto enjalo engincintisana labo ngabana wami banamabhizinisi endaweni yakini.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Kunabalandeli bebandla le-CCC abasanda kuchaywa eChiredzi, Jombe, Gokwe, Silobela lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU-PF. Unkosikazi Priska Dube ofundisa izifundo zombusazwe e-University of Zimbabwe uthi kumele amabandla ezombusazwe akhulumisane njalo asebenze ngokuthula ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ahlukehlukeneyo ayenza ngokombusazwe lepolitiki ukuthi begcine ukuthula ngalesi sikhathi esikiso, bengabi ngabantu abazabe betshayana, sibambisane ndawonye siyovota ngokuthula. Ngithola ukuthokoza okukhulu ngibona esinye isithombe esibhodileyo kubomakhalekhukhwini lapha ngempelaviki. Sibone umlandeli kaNelson Chamisa owe Citizens Coalition for Change engena emuva kwemota elesithombe sikababa uEmerson Dambuzo Mnangagwa onguye umongameli weZimbabwe okhokhelela iZANU-PF.
Ngolunye udaba, amalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ababotshelwa ukuloba emdulini yezakhiwo zikahulumende besithi kumele kukhululwe umnumzana Job Sikhala lomnumzana Jacob Ngarivume. Bahlawulise isibambiso sebheli namuhla ngumthethwandaba u-Emmanuel Tima Tawanda Watatsa noLiyene Madamombe bafunda e-University of Zimbabwe njalo behluleka kuloba imihloliso yabo yesimisa yesibili ngemva kokubotshwa lokhu. Omele abafundi uBenel Mncube uthi loba nje bethokoza ngokukhitshwa kwabafundi laba ejele bekungamelanga bebotshwe.
Okhathesi sijabulile ngemva kokukhushwa kwama-students ethu angu-5 lawa ade valelwe for isikhathi eside kungacacile ukuthi kanti iboneni. Sikhuluma nje siyabona ukuthi uhulumende wethu uzama ukwethusela abantu ukuthi bengenelisi ukukhuluma lapho ehluleka khona, ngoba ukubotshwa kwama-students lawa babotshwa ngemva kokubuzisisa ukuthi kanti uJob Sikhala yena olokhu evalelwe kanti icala lakhe liphutha nini. Uhulumende wethu uzama ukuthi singaqali ukuthi simkhuze kumbe simbuze lapho esimbone sehlileka khona.
Besebele inyanga ezimbili bevalelwe enkambeni yamapholisa bemele ukuthoniswa kwamacala abawethiswayo. Ngolunye njalo udaba, umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela ofuna ukuncitha ukhetho uSavior Kasukwere uthi udaba lokuba uKasukwere angancintisi kukhetho olwaphawulwa yi-High Court luzathoniswa kusasa lidale le-Supreme Court. Ngimele iCity 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.